Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjana njani mthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 23 kunhlangula 2018 nguntungameli Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphose wabulawa libhomba elidubuke emhlanganweni weZANU PF awuqhubele kobulawayo namuhla. Ibomba leli libulale abasekeli beZANU PF abambalwa limaza abanengi abagoqela umsekeli kaMnangagwa umnumzana Kembo Mohadi. UMnangagwa yena uthi kalimalanga njalo uthi abantu bakobulawayo bamsulwa kabalani lokwenza lalesi sehlakalo. Umanyano we-European Union namhla uthumele amalunga awo ezabelweni zelizwe ukuyaqalisa ukuhlola amalungiselelo okhetho ama-election observers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kudubuke ibhomba eliphose labulala umongameli Emmerson Mnangagwa enkundleni ye-White City kobulawayo namuhla lapho aqhubele khona umhlangano wokukhankasela ukhetho. Uthe usuphelile umhlangano uMnangagwa esesehla estejini ladubuka lelibhomba duzane laye njalo labulala abasekeli beZANU PF. Asenelisanga ukuzwa ukuthi bangaki abafileyo, kodwa abalimeleyo banengi njalo bagoqela umsekeli kaMnangagwa umnumzana Kembo Mohadi, umkakhe kaMnumzana Constantino Chiwenga labanye. Bonke laba balaliswe esibhedlela sempilo laseMatadei. UMnangagwa yena utshele umsakazo we-ZBC ngemva kokwethekelela abalimeleyo laba ezibhedlela ukuthi lokhu kwenziwe izitha zakhe ezifuna ukumbulala ngemva kokwehluleka ukumbulala ngechefu eGwandanya kenye. Wengeze wathi uZulu wakobulawayo akalani lokwenza lesigalesi. Sixoxele omunye obesemhlanganweni lo obone konke kusenzakala njalo olilunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule.
Engubonileyo ntungamele White City Stadium yinto esabekayo kakhulu. Kubonakale mina ndiza kuthi yibhomba ngoba into yakhona idubukile kwaba lentuthu enkulu kwavala indawo yonke nje. Abantu bawela phansi abanye bathini bathini. Khona bekusenzakala umongameli weqeda nje ukushaya isitepu sokugcina nje sehla phansi khona phana kusenzakala. Okuthi nje kube sekugcikeni kade kuvele kujonge yena umongameli. Abantu balimele kwalapho kade sokuphithizela abantu belimela. Sivele sithule isikhathi eside yakhe ehlulekile ukubaleka kusenzakala lokho ngoba mina njengami mina ngehlulekile ukubaleka ngoba ngize ngabona abanye abantu sebele kube ebhizi belo kube sethi bebamba abanye abantu abalimeleyo labantu abalimeleyo bona igazi sengibona abantu baqhamukile izinyawo zonke nani nani iyazi into yokona kwani sokungani kimi iyazi ngiyaphupha kungani into lekati kwenzakalani vele ngibe lesikhathi eside ngehlule ukubaleka kwathi ndilokwazwisisa kade ngizibona ngani ngiyaphupha ngento kade ngiyibona isenzakala.
Abalimeleyo obazwileyo ngobani?
Olimeleyo omunye ngoba Mthinguri lo deputy speaker of parliament uMebo Chinomona lo national commissar uRugege bangabanye babula lo vice president uKembo Mohadi lo mama uMaichwenga ngokuthi aba vice president labanye nje abalimeleyo bambalwa sibe abanye abantu abalimeleyo abantu balimele sibili okubuhlungu kakhulu hlobo sami abanye bakona bathi beqhamuka izinyawo lapha abanye belimele ukuthi vele nje into engikhangela labana sifikile abalokuza yababutha abantu labana abalimeleyo sebephakamisa bephakamisa kuphela abantu babasa ezibhedlela yikho engikubonileyo nkosi yami
aba file abafileyo ke
kade ngathanda ukuthi inhle ngitsho kade ukuthi abafileyo ke ngabe bengaki ngoba anilaqiniso lako kahle njalo ukuthi njalo ngobani abatshonileyo kodwa bakhona abatshonileyo
wena njengomuntu obone isehlakalo lesi uzwa njani njalo awulakho kwesaba yi
ngiphonguzwa nje umzimba wami uchayekile kakhulu lokuzwa ubuhlungu kakhulu yikho ngikuzwe kakhulu ubuhlungu sibile enhliziyweni ngesehlakalo lesi okunye nje mina okumphambanisileyo ngabona amehlo ami ngabona intuthu lalingenile emehlweni ngoba lakathi sengiloku ngile problem yamehlo
umnumzana believe gaule yisiphathamandla sezano PF abamabandla aphikisayo basole isehlakalo lesi besithi silakho ukuphambanisa ukhetho omunye wabo ngumkhokheli we-MDC umnumzana Welshman Ncube
into eqakathekileyo yikuthi kukhanye kazani labo abaganga besenza izinto zonezi zokuganga ngabona ngabale njongo yokuthi baphambanise ukhetho lolu esikulo ukwenzelwa ukuthi kuqaliswe ukuba lama excuse yokwenza ama security clampdown ezweni I hope labo abasombusweni baza resister i-temptation yokuthi njengoba kulombuso amasotsha okhona bagijimele ukwenza o-security clampdown into yona le kumele baxwayise sibili ukuthi bangabi tempted ukwenza izinto ezinjalo.
Isehlakalo lesi abanye bathi siveza sobala isidingo sokuthi uhulumende aphe abantu abancintisayo ikakhulu abafuna ukuba ngumongameli abaphe ukuvikelwa okukhulu isecurity ngesingisi njalo bathi isecurity kababa umnankagwa mhlawumbe ibingaqinanga kangako njalo kungakhathalekile ukuthi ngabe opposition kumbe nguye umnankagwa nxa umuntu ehamba phambili ukukhetho lukamongameli incintisa kumele aphiwe isecurity eqinileyo uthini ngalokho
kwesinye isikhathi into eziletha ukuthi kube le insecurity ukuthi kube labantu abaningi abathwela imbhobho kanti ke nxa lizihambela lingabantu kazana kungela mbhobho eminingi abantu bephithizela bezithwele izikhali yikho mina ngokubona kwami yikho okucina kulethela izinto ezimbi kanti ke singahlalela sizihambela nje singabantu kazana singathwalanga izikhali ngibona ingazani ukuba nesecurity engcono
umbhobho yinkinga kakhulu lapha ngokubona kwakho
ngokubona kwami vele endaweni nxa kulo tension yokhetho kulama tension ama-faction kulama tension yokuthi kwake kwaba lokuhluthelana ipower ngezikhali kuvele kuyacina kusenza ukuthi izikhali lezo zisetshenziswe kanti ke ngabantu bezihlalele bengama-civilian engxenye kakungeke kwabanjalo
umnumzana Walshman Ncube ngumkhokheli we-MDC. Umbuzo omkhulu ngothi kahle kahle ngubani obefuna ukubulala umnankagwa. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Abaningi bazomangala zaba ukuthi udlame olungaka lwavela ngesikhathi esinje kodwa eqinisweni abakwaziyo ukunandzelela umbusazwe womhlaba bayazi nje ukuthi kungavele kuqale ezweni ukuthathelwana umbuso ngodlame lokuthathelana izikhundla ngodlame akuqali akupheli ungasukela kuba kuSolomon Mjuru ukuqhuma kwakhe laphana ngesimanga esingakayani lakho ukuthathelwa kwakhe umgabe umbuso ngamatanka lawana le nganyoni lezana esazibonayo lakhona lokho okwenzakalayo yinto yinye sokuqale usiko impeka luqalanga luyaqhubeka usiko lokuthathelwa umbuso ngodlame ngakho abantu abayazi ipolitika kumelanga ukuthi bamangayo kungamangala abangayaziyo
ukungaba kungobani kahle kahle abenze lokho kungaba yiba be Zanu PF njengoba ukhuluma ngamaxuku achiyeneyo kuleli bandla abangumbuso
umsebenzi wangaphakathi ngoba akula oyibandla liphikisayo okade ngafinyelela esitejini esakhe esakhelwe umongameli akula isitha ade singasinyelela kusakhiwe esakhelwe ukuthi umongameli azokhuluma kuso bayahlukumezana bayasikizana bayafuna ukubulalana ngaphakathi kwayo izane PF ngaphakathi kungakho abantu bakhona ungababheka kahle ngembali efanda kudlula bangabe behamba bonke behlekisana besebenza bonke bexhawulana besangana phakathi komphakathi kodwa basiselana ukubulalana bona bonabo abathatha umbuso kuba bomgazi bebodwa benjalo ngakho ngeyomdeni lwana ngaphakathi kwawo
ubona iphatha njani lindaba umnangagwa kuyiwa kukhetho nje
enye into ekhona baba ukuthi ungakhangela laba bantu indlela ababusa ngayo kusukela ngama-60s kusiza kuma-70s size sizofidlula kugugurawundi sizofika manje yilabana abantu abangakwenza lokuthi azigwaze esenzela ukuthi ethi bangigwazile lingayikhohlwa yonle into ukuthi khona ukuthi zikhona inyamazane ezikhona ukuzihlasela ithi qeda ukuzihlasela ithi kula bantu abebefuna ukumbulala isenzela nje ukuthola ithuba lokugadla lapho kade vele ifuna ukugadla khona ngelunye uhlangothi lwendaba okumele abantu balubheke bayiqaphele kodwa ukuthi ngamasithani yikuthi khonokho yikuqala kwengozi ezweni abantu abaningi bahleka bathi ha nansi khuna ngumgazi sephumile kulungile sokuthetha amasotsha vele ukuthatha kwamasotsha ukuthi sokuthetha amabhomu sokuthetha izihlambu sokuthetha izikhali ngakho kusazobonakala okuningi okunjengalokho esikubonile
ngamanye amazwi othe kulegazi kulodlakela phambili
olwesabekayo baba athi sikutsho khonokho bephathele umgaba abantu bathi hayi sidakiwe asikuboni kahle kwento kwakhona siyafundisela siyacabangela kodwa vele umbuso wodlame uphetha ngaludlame konkana wabakwenzayo ukuhluthi nangenganunu nokuhluthi nangamahlanka lawana kusazolinyazwana kusazodluliswa nemhlabeni baba ngeqiniso lamampela
umnumzana Dini Zulu macaphulana yingcwethi kwezombusazwe Kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sisole kakhulu isehlakalo lesi sisithi udlakela kalwakhi njalo abantu kumele bachiyane lalo. Umanyano we-European Union namuhla uthumele amaqula awo kuzo zonke isigaba zelizwe ukuyaqalisa umlando wawo wokuhlola amalungiselelo okhetho. Amaqula la azaqhubeka esenza umsebenzi wawo ukhetho luze lufike lwedlule. Sixoxele incwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi amazwe omhlaba abuye azosimakela phela ukuthi sisebenze njani okhethweni. Kanti ke iyadingeka i-EU ukuthi ibe khona ngoba phela kusezacelwa izimali kiyo. Kucela bazohlanyela izimali kule ndawo nxa ngabe ukhetho betheka luhambanga kahle kuyakwenza ukuthi kakubuye imali into yona leyo inhle kakhulu ngoba phela iza kwenza ukuthi uhulumende abone ukuthi ukhetho ngendlela thile luba lokhetho olukhululekileyo ngoba nxa ngabe bethe bona uhambanga kahle uhulumende uyakwazi ukuthi kuzamhlupha phambili
kuyini kahle kahle Ncube abe EU laba lawo wonke ama election observers aya kundawo esijeneyo zelizwe amele abe ekufaka amehlo amela kukhangela
into yokuqala okumele ifake amehlo yindlela imsakazwe oweZBC Chronicle Herald la yonke le kahulumende esebenza ngakhona ngokuba phela isisekelo sombuso lemthetho yelizwe ithi kumele bangakhethi uhlangothi into yokuqala leyo kubonakale okulandelayo ukuthi akula muntu wethiselwayo akula muntu othenjiswa ukufundathiswa ukuthile ukubavote kubonakala ukuthi ama political parties labantu abakampaignayo balenkululeko yokuthi benze kanjalo kube sekubonakala ukuthi ngosuku lokuvota wonke umuntu ofanele avote uvotile ongafanelanga avote kavotanga yizona lezo zinto bangazifakela amehlo ukuzasiza ukuthi kube lokukhululeka ekuvoteni kodwa nxa ngabe ukhangela usuku lokugcina lokuphela lokuvota ungazange wakhangela umango wonke ukuthi kuhanjwe njani ukwethusela konke kuyabe kungasancedi bamele bakhangele ngamehlo amakhulu yonke into eyenzakala kuze kuyefika umhla ka 30
Abanye laba bakwamanyamazwe la bezinye inhlanganiso ezivela phandle ezichiyeneyo abangakathumeli ama observers abo ungabakhuthaza uthini
Ngingakhuthaza ukuthi kumele babe khona phansi emsebenzini wokuba ngama observers kuselenyanga eyodwa eseleyo kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu ukuphuza kuze kufike isikhathi lapho ukhetho luyabe selufike khona. Into eziningi ziyabe sizonakele kungasancedi ukuthi balandeni. Bajwayele ukwenza kanjalo, baphuze abavela kusadika abavela ku-AU bafica into sezonakele phansi lapha, kumele babuye masinyane ukuze babone ukuthi into efanele yenzeke yenzeka ngendlela efanele.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ngengelifake kancane ezandleni zika Chris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba. Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa usombuku welowagwera. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kanti ukuthi ungamukele ehlelweni lakho luka Studio 7.
Ye, sizwa kuthiwa ulomcimbi. Anga ungasitshela ukuthi ngumcimbi wani?
Lo okhulumayo ngusombuku uNketa phansi kukanduna usogwala elowagwelo. Mhla ka 28 June yona linyanga ephezulu sizakuba lomsebenzi wezamasiko okubika indawo yethu lapho esizakwakha khona umuzi wamasiko ohlanganisa lesikolo samasiko.
Uzaba omkhulu onganani umuzi lo?
Umuzi lo sikhangelele ukuthi ube mkhulu sibili ngoba uzahlanganisa into ezimbili, umuzi wamasiko lesikolo. Ubukhulu bakhona bungaba 800 meters by 800 both sides.
Ukwakha kuyaqala nini?
Ukwakha siza kuqala singabika umuzi lo mhla ka 28 kusukela emva ka 28 sesiqalisa ukwakha futhi kusiyachaya phakathi laphakathi kuka September. Kumele sibe sesiqedile izakhiwo zesintu esifisa ukuqalisa ngazo esiyizo esizavula ngazo umuzi ngo September.
Imali yokwakha liyithethe ngapi?
Kanti lapha senza imisebenzi wesintu, izakhiwo zethu ngezesintu ezingadingi imali enganani. Yi-project entsha esiphiwe ngabadala emaphutsheni lezinkundleni ukuthi kumele yenziwe. So izindlu zethu ngeze-round, indlu yesintu yona kuyala kanye.
Kahle kahle ungatshela abalaleli ukuthi kuyini okuzaba kubukiswa lapha ezindlini zonezi?
Ezindlini zonezi kanti okuyabe kubukiswa kakhulu yimfundiso esayidini lesikolo. Lapho kuyabe kuyisikolo khona kulapho okuyabe kulama levels ayi-5. Kule level yabantwana abancane kuze kuyefika e-level yabogogo labokhulu. Kuyabe kwehlukele ngezigaba. Okhulu kudala babele dale, ogogo belomkulu. Kube sokusithi amanina kusiya ngama ages abo kusehla kusiya phansi. So thina sikwenze kwaba ngama level ayi-5 ukwenzela ukuthi cater for izigaba zonke zempilo ngokuthiyana kwazo. Labo bantu abake kulawo ma levels baxoxa okwabo kwesigaba sabo ngokuthiyana kwabo besakha isizwe at their level.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa kanti ngiyanxusa ilizwe lonke leZimbabwe ukuthi alibuye elowagwelo mhla ka 28 June emvumileni business center kulowagwelo road. Ngawusuka edorobheni eGweru siya emaboleni, abantu bazabona nje lapho kuyabe kuphithizela khona mhla ka 28. Lo msebenzi omkhulu wezamasiko, wonke umuntu ozazi embethe ezamasiko ngiyamnxusa ngoba kulapho azothola khona inhlanhla yakhe ayinikwa ngabakibo ukuthi asebenzele isizwe seZimbabwe. Siyabadinga abantu bamasiko kakhulu kakhulu kakhulu. Yonale inyanga yinyanga yezamasiko evele ehlonitshwa umhlaba wonke. Kholokho esikwenzayo kuqonde kakhulu ngoba yikho kuvunywa i-United Nations. Siyanxusa kanti lalihlale lisithinta, lamhlalokho lingasithinta. Sizalipha information, ndizaxoxa labadala abaze khona, kungaba kuhle kakhulu.
Hayi, kuyezwakala, isibongile kakhulu.
Ye, uNketa lo usobhuku ophansi kukasogwala.
Hello ke ngumnumzana Matthew Nketa usobhuku ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Siyabonga tsahelitala Chris.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Lamlela
kwezemaphandleni izakhamizi zebheja emzingwane zibhekane lokusilela kwamanzi lanxa nje kulamadamu amane kulesi sigaba ahambisa amanzi edolobheni lakobulawayo. Kubika uAlbert Ncube.
Lobanje amanzi enguTaputshi esiqintini semzingwane sona esilamadamu abalisa emzingwane imthabezi apha lelo wanxema izakhamuza kulesi siqinti lokuzikhala ezimathonsi ngamanzi okunatha kanye la okulima. Umnumzana Sande Moyo uthi uyamangalisa ukuthi impompo ezihambisa amanzi kobulawayo zidlula phakathi kwemizi yabo kodwa bengawatholi lawa amanzi. Kungakho uMoyo uthi kuyadingeka ukuthi kube lo mbuso wezabelo owe devolution ukuza amandla buyele ebantwini.
Abantu bemzingwane silamadamu angu-4 asemzingwane kodwa abantu bemzingwane kabalamanzi ukunatha aclean banatha ezibhoraneni kodwa amadamu wonke ahambisa amanzi kobulawayo asemzingwane. Yikho kubonakala okutshengisa khona ukuthi abantu bathathelwe amandla.
Unkosazana Theresia Ncube oyebeja uthi ngesikhathi kugejelwa impompi zamanzi awemtshabezi umzingwane pipeline babethenjisiwe ukuthi labo bazawathola lawa manzi kodwa lesi sithembiso saba yize.
Besifisa ukuthi sithole izinto ezinjengama-irrigation amanzi lana nxa kusenza futhi lezikolo angeni.
Umnumzana Mkhulumeli Moyo uthi udaba lwamanzi empompi lolu luvame ukukhulunywa kuphela ngesikhathi sekukhankaselwa ukhetho kuthi lungadlula kuthule.
Sizwi ngani bathi sebefuna ukunasinga ukukwenza lokho ngoba izithembiso ziba njalo kungadlula umkhosi sokuphela khonapho.
Unkosazana Elina Ndlovu uthi kuyamangalisa ukuthi akulamanzi atholwa izakhamizi ngalesi sikhathi umhlabathi sungowabo.
Amanzi yiwo ayimpilo, amanzi yiwo aluncedo kuyo yonke into esiphila ngayo, amanzi ahamba phambili.
Osakhulayo uMthandazo Ncube uthi bebezasizakala njengabatsha nxa bengatholi amanzi ukuze balime bethelezela ngoba kungela msebenzi.
Tina njengabatsha siyakhala ngoba asila msebenzi but sifuna ama-regression into engasincedisa abona ezingelokhuzeni ukuthi sithole imali lezekhaya. Asila msebenzi esingayenza.
Umnumzana Washington Love uthi udaba lwamanzi lolu lubazwisa ubuhlungu njalo bazakhetha inkokheli ezizamela izikhalazo zabo kukhetho oluzayo.
Ukusizwisa ubuhlungu futhi amanzi langa wethu la asuke lapha kuhamba ayephambili asasebenzeli thini. So ebesikufisa ukuthi ngaye siyathola abantu basikhokhelele kulimpompi iphambule ezimpompi zingene ezindaweni zethu siphele siye kukhanga emgqomo kulezo ndawo.
Ukhathaza izakhamuzi ukuthi azisavunyelwa ukuthiya inhlanzi esithebo emadamu ngoba iningi lalawa madamu sethethwe nguhulumende phansi kohlelo lwe-command fishing. Umnumzana Bekezela Lakson Nyathi uthi kaluzwisisi lolu hlelo lwe-command agriculture.
Abantwana bokusebenza ngotshekethe kodwa inhlanzi silazo zigcwele lapha nedamu. So uthola so uyi-command fish. Command fish kabani ekhaya lami, i-command fish kabani esigabeni sami uye mfaka ukuthi command ukhomanda ni inhlanzi zikaNkulunkulu zisemanzini. Ngubani wena? Ukhomanda avele ngabantu besigabeni salapha, ukhomanda iHarari le.
Lobanje inenge ezansi yamaNdebeleni libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ebeja amanzi akhona kodwa kawafike ebantwini. Ekhuluma esegwanda izolo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuthuthukisa impilo yabantu bemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngisebenza emzingwane ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga tshala kithi. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Bridget Nyoni ongomunye wabesifazana ababetshengisela
eHarare besuka eWange lapho ababehlala khona ematendeni besithi bafuna umqhatshi wekholiyari anikeze omnyeni babo iholo. Umanyoni usichasisela ukuthi kuyini osokusenzakala kathesi.
Sasika sakhulumisana ngeni lona wayekhona umane uMD bamcotha kwabuya uMD omutsha niya sibizayo uMD omutsha. And then wasesithi abomama akuyenze ukuthi kube ngibala phandle. Kathesi lakhalisa sisaqanda isikhathi sezulu. Kathesi sekuqanda lizalunye ninyane. Kungono bulani sikhulumelane sahamba sakhulumelana. Wasesithi lami ngithole ekhampanini ku-eight akula mali. So mina into engizayenza ngizayenza. Ngizaqalisa lami lapho engikwanisa khona ngele ngilinika ama-double pay. Sabona ukuthi akuyenzi ukuthi siyale because sasidala isikhathi eside silala phandle sathi ngcono sivume. Savuma and then yathi iphela inyanga sanikwa i-double pay. So sahlalela phansi ukuthi every 25 siyanikwa ama-double pay.
Bengabe bethabile abanye yini?
Abanye bathabile sabona ukuthi akusafanani njengakuqala. Futhi sekushintshile sekune-change esibhedlela vele yonke into sekune-renewal sekune-change lapho siyathaba siningi. Amaphilisi sasithenga kathe sasibathengi.
Ye, labantwana sungahamba labo bonke kungathiwa buya lababili kuphela.
Hayi, ahamba labo bonke.
Manje leyo i-double pay siyabuya kangaki njalo lilethemba lokuthi izabuya inyanga zonke yini?
I-double pay saqalisa last month, so this month siyamelela sibethemba ukuthi iyabuya ngoba basale namaphansi labo basala le-paper labo lathithi le-paper lethu ukuthi any mistake siyahamba ekhoti ngoba sasalela nokuthi eyethu idemo ayikapheli thina saphila kuphuma kuphela phandle. Kodwa sidemo singasingaphi sisezindlini any mistake siyabuyela ekhoti ngoba sasibizile bakhulukhulu amapholisa imedesithi kanjani amasote ngenenjani sasanela naphansi labo bekhona. Umkethu bayeseze 5 years kungela pheyi njengoba wasithembisa u-MDO omutsha uManamise wathi every month ngele ngikuholisa ama-double imali yenu ize iphele so lathi savuma plus futhi iskimu esiniswayo bathi bekhanyela kwatholakala abantu abaningi babegwereda ekhampanini abaningi babengafela mali so yikho sasingasivuma sathi akungelo siphume sebe sinikwa nala ama-double akusafanani njengalaphana kule zero.
Abanye ababetshengisela babezitshengiselela bona ngokwabo abesifazana besithi labo bafuna ukubuyiselwa emsebenzini babekhutshiwe njalo ngengaxoxa lo nkosikazi Sibonisiwe Ndlovu omunye sake saxoxa laye liseHarare laphana esithi laye uzabuyiselwa emsebenzini kodwa sisazuzanga ithuba lokuthi sixoxe siqhubekele phambili. Bayabuyiselwa yini abanye emsebenzini?
Usibonisiwe Ndlovu sasilaye thina kwikomiti and then sathi sihamba khona ngadede sisayina khona loko ukuthi siyaphuma laphana and then u-MD omutsha wamtshela wathi abanye babiselwa and then yena bamtshela ukuthi sisadinga lapho esiza kufaka khona ngoba wayeseza wayeliphomisa and then lathi sithwase kwagcwala so bathi sisadinga lapho esiza kufaka khona kodwa emsebenzini uyabuyela yinto esayisayina futhi phansi. I think sekune-change ngoba sesithola ama-overtime sesithola ama-off so vele konke sekune-change.
Hayi, indaba ezinhle lezo. Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlele.
Siyabonga.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Bridget Nyoni olomnyeni osebenza eWange Kholiyari. Sixoxelaye ekhonale eWange. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Nansi impumela yemidlalo ye FIFA Soccer World Cup. Iqembu le Belgium linqobe ele Tunisia nge 5-2. South Korea 1, Mexico 2. IGermany le Sweden ziyaqala nje manje. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphose wabulawa libhomba elidubuke eqeda umhlangano okukhankasela ukhetho kobulawayo eWhite City Stadium. Ibhomba leli libikwa libulele abasekeli bezanu-PF abambalwa lalimaza abaningi abagoqela umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.